nangakwa ngathi akhulumanga anything okutsha. Ispeech sakhe ukhulume izinto ebesicabanga ukuthi uzazikhuluma zona. Uthinte kakhulu indaba yama-sanctions ngoba ukubuya kwakhe lapha sibili into enkulu kwi-agenda yakhe. Ukuzama ukutshela amanye ama-leaders in the world ukuthi iZimbabwe is making progress and yena ngokwakhe lehulumende yakhe bayenza ama-reforms and sokumele ama-sanctions esuswe. I think that was the main message yakhe namhlanje. Wakhuluma ngokunye ukuthi i-corruption bayayilwisa and Zimbabwe is open for business. Wakhuluma futhi ukuthi indaba ye-climate change isihluphile iZimbabwe konke le-SADC. And lokhu sifuna imali as much as 600 million yamadola aseMelika to deal with the aftermath cyclone Idai eyasitshaya a few months ago. And looking forward ngoba sile drought katesi sizabe sifuna futhi enye imali I think over 330 million dollars American. So ngathi i-main issue yakhe bekukhuluma ukuthi uyayenza ama-reforms and uyacela ukuthi bekhiphe ama-sanctions.
Manje ngokubona kwakho amazwi wona la ngamazwi okuthi inkokheli yamanye amazwe ikakhulu eMelika ingawezwa iza yekethi izijeziso zenotho lezi.
Hayi, i-short answer yami ukuthi hayi, sebekhulume kaningi kathesi. Lingazi ukukhuluma kokwabo-ambassador waseMelika oseHarare konke lama-statements akhulunywa ngumongameli Trump lehulumende yakhe. Balokhu bephinde ukuthi bafuna ukubona ama-reforms, bafuna ukubona ama-reforms and abakhululeki lama-reforms akhulunywayo ngumnangagwa ukuthi uyawayenza, they are not satisfied. So ngingathi kule mismatch into ekhulumayo lo mnangagwa lezi zinto ezenzakalayo on the ground ekhaya kuyachiyana. Kuyakhuluma okuningi kwama-reforms kodwa nxa sikhangela izenzo ezenzakalayo especially indaba le kadokotela e-abduction makes abantu bebona ukuthi they are not satisfied of any reforms ayenzekalayo.